sithandekile ngithemba ukwejayela izidolofu. Ngiyazi ukuthi siwabona imihlangano eminingi ngomsebenzi wakho, siwabona ukuthi wenzani imihlangano. Nxa kulabantu abayi-30,000 akusho ukuthi khona abantu laba abasoze basukume baye ematoyilethi, asoze basukume bake bahambe ezinye izinto. Akungamangalisi ukuthi abantu baphonge ukuhlala phansi kungala muntu osukumileyo esiya enxe esiyazincedange emagrosa esiyela ukuze. So manje abantu bakuthina sebeqhakathekisa khonokhu ukuhamba kwabantu abalutshwane okwedlula abantu ababuya emhlanganweni. Ungathi usuke khonale lapho uvela khona engxe kuma-kilometers athize angu-5 kumbangu-10 uhambele ukuyasuka. Akusebenzi njalo. Even liba lutshwane endlini abantu baphuma bayekwenza okunye engxe okubahluphayo emzimbeni yabo sebefuna ukuya khona ngayo. So angikwazi ukuthi kona abantu laba abaphuma ngakho kubahlupha ngani ngokuthi abantu laba babelaza umhlanzi ezalo PF kumbe basuka besiya ematoyilethi, basuka besiya khangela ezinye izinto bengxele sebelambile sesiyadinga okunye ulokuzena abafuna kubancede sekungaba licala khonokho.
Uphenyo olusanda ukwenziwa litshengisa ukuthi lanxa umongameli Mnangagwa ayikhokhela kodwa umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance laye ungemuva khonapho mbijana njalo kungenzakala ukuthi amedlule ukhetho lungafiki.
Nxa abantu begijima bagijimela ukuthi bawine ngakho gijimela ukuluza. So thina sigijimela ukuwina njalo sizawina. Ngithemba ukuthi ulokhu uzena uChamisa ugijimela ukuwina kodwa uthi egijima khonapho abantu bakuhambe khangela izinto esizamzuzisa ngothi ukuhambe thalaza. So ukuthalaza kuthela kuzamlimaza okumangalisa ngokuthi uhambe khangela se uthatha isikhathi ekhangela izeki, uthatha isikhathi ekhangela ukuthi amavoti ahamba njani, isikhathi ukuthi ukhandle ukuprintwa lokhu. Asiwa msebenzi wakhe lokho, owakhe umsebenzi ngokuthi khona ancintanisane lomunye wakhe ogijimayo. Ungathi ujova amakhasi ukuhambe etoyilethi uthi abanye yasuka lokhu bejova belindele wena, akusebenzi njalo kupolitics. Yena akaqinise uhlelo lwakhe lokukhankasa, aqinise uhlelo lwakhe lokuthi alethe ama-voters kuye. Ucandidate wethu ubaba umongameli uMnangagwa ukhangele i-rescue lokusebenza kwethu izinto. Akuladlame, akulakuxokozela, abantu bayazenzela ntando. Abantu yikho bebuya ngobuningi bawo sebebona ukuthi idizeli winayo yiphi.
Kulabanye njalo abathi ibandla leZANU-PF yilo belisembusweni kusukisela ilizwe lithola uzibuthi. Lokho kungabantu abafanayo pho kuzatshintsha.
Ibandla leZANU-PF yilo lethu uzibuthi kule lizwe leli, yilo elanika izikolo, imfundo, wonke abantu laba asebeliphikisa abanjengaboChamisa. Abantu abafundiswa iZANU-PF zihlelo zeZANU-PF ngama-programs eZANU-PF njalo ilizwe leli phela lisulela alibuyanga ngamazafa labuya ngegazi lamajaha amaningi lamantombazana amaningi. Abasoze bathathe ilizwe elibuye ngobunzima ngayo bafungulifaka ezandleni zabantu abangalashiwa lapo. Ayisikho ukuthi khona abantu laba abakhokheli iZANU-PF bazifakile, bafakwe ngabantu. Abantu yibo abazakushuthela hayi lapha sibafuni, laba siyabafuna. Kodwa ngiyazi ukuthi abantu bafuna umuntu owaziyo ukuthi khona uzagcina ilizwe leli kanjani, njalo uzagcina abantu behlezi ngokuthula, behlezi ngokujabula, behlezi ngentuthuko, not behlezi ngokwesaba ngokuthi umuntu kazi into yenzayo.
Libone ngani usekelo lukhona kuzo zonke izigaba zelizwe? Sabona eminye imihlangano njengecholocho ingani kwakungagcwalanga kakhulu.
Icholocho sasi kwakuyi-meeting yama-constituents amabili engaso meeting yelokhu zeniye emathnoth yonke. Ngangikhona icholocho babuya abantu kodwa iqiniso lonke ukuthi babuya abaningi ngokuthanda iphathi kwakugodo kodwa lokhu anotona kwakungeza. But akula muntu owasukwayo wahamba, abantu babuya azange bathwale bazivela bodwa abantu ngokuthanda iphathi yabo. And kuyenzakala kuwo wonke ama-provinces. iZANU-PF yiyo yodwa iphathi efilde ama-candidates amaningi okumangalisayo, njalo futhi yiyo yodwa vele esilida esiphambili kukhetho lolu ngokuthi sibe ndawo eziningi ezingashalenjwane. Sesithi ama-councillors amaningi angashalenjwane asebewinile. Samanye I think even i-candidate e-parliament engazange iphikiswe. Kuyatshengisela ukuthi ona yiphathi eyaziwayo eZimbabwe, yiyo njalo iphathi ethembisa abantu ngengakusasa yabo. Of course kulezinye iindawo ezingaba zingathi kulongathi kuloku kulobunzima especially kuma towns eHarare lakoBulawayo. Kodwa ngiyakuthembisa ukuthi kulo lukhetho olubuyayo next week mhlaka 30 iHarare sizaba lama-city athize esizathola khona ngalo, leBulawayo sizaba lama-city athize esizathola nxa singatholanga wonke. Ngokuthi abantu sebediniwe ngilokhu ze-opposition ezihlala zicabana suku zonke nabantu abathanda ukulwa, khangela into eyenzakayo abayenziwe umama uKhuphe, bamhlakaza, bamnyangisa, bamtshaya, balimaza abantu. Aso politics lenjalo, kumbe ngowephathi yakho, kumbe asowephathi yakho, umhloniphe ngokuthi ulabanye abantu labo bamhloniphayo. Yidemokrasi esiyaziyo, yidemokrasi esayilwelayo. Yikho thina ungazange uzwe kuzanu PF sithethisa muntu kumbe siseyise umuntu simkhangelela phansi. Ukhangela izinto ezenziwa ngobhidi. Kakho omunye umuntu ongcono ngaphandle kwakhe, kodwa ukuthi uyamkhangela kakula muntu omvotelayo. Thina sihlonipha abantu, yikho-ke abantu labo esihlonipha, yikho sivotelwa ngabantu.